kuphinde nje ukuthi ivikele ilizwe lethu lingathengiswa ngabanye bethu. Ukuthi nawe umuntu kumele ube umuntu ongahambi usiyatshela ukuthi ilizwe lakho walethile kwizithezi zozenoto. Ngokunjalo ngikhulume kubi ngelizwe lakho. Ngelizwe lakho ukhuluma ngokuhalela ngomuntu but ngelizwe lakho. Ilizwe yinto eqakathekileyo kakhulu okungamelanga siyithengise. Njalo kulapho ungakhangela ukuthi ilizwe yinto eqakathekileyo nokwilizwe lethu sonke. Ungakhangeli nakabe abantu behlupheka besezenje phakathi kwelizwe. Udalwa ngabanye bethu becela ukuthi hayi into kazimanga kuhle kumele bethengiswe kumele bethengiswe. Izithezo zenoto zihluphekisa umuntu ohluphekayo vele kithi. Abantu abahlonze ukuthi vele abalanda abangazwa vele ngama-sanctions la.
Ye, kodwa-ke kulabantu njenge-Amnesty International inhlanganiso ezithi kolokhu vele ukuthi kubisa umthetho nje akulunganga. Wena ubona zani ungalahlwa yini umthetho?
Kushiya ngokuthi abanye bethu bakubone njani kodwa mina ngibona ngalo umthetho lowo uze ngemva kokunanzelela kakhulu ukuthi kube nobuchapha bokuthengisa abantu bethengisa ilizwe labo besiyakhuluma into ezingayisizo ngelizwe labo besiyakhuluma amanga ngelizwe labo befuna ukuwa-advansa ama-agendas abo aqashileyo besebenzisa ukuthengisa ilizwe labo. Kunenza kulo kwenza lele kithi kuwonakeliwe nobubi ukuthi abanye bethu besiyakhuluma amanga bona ngale ngelizwe labo besiyathengisa ilizwe labo elithengisa. Umthetho lowo uzazivikela khonokho ikakhulu kithi thina abanikazi belizwe elithengisa ilizwe lelo.